luba izanu ibifuna ukumdeclare ukuthi abe liqhawe lesizwe siphile leso sicoco ngabamphile bebe lesikhathi eside sibiliswa ukuthi bakwenze lokho kodwa siyananzelela vele ukuthi kulobugwelegwele obuthize ekupheni lesi sicoco ekakhulu nxa umuntu ebuye kuhlangothi olwezapho ngibone zipra ngenxa yokuthi kuyavela vele ukuthi ababusayo abezanu abakuthakazeleli ukubona abantu bezipra bephakanyiswa uzananzelela ukuthi lesikhathi kuvetwa amazipra amaningi avetwanga so ababathanda abantu abavela kuzapho ababathanda abantu abavela kuzipra kodwa akula ngitsho le doubt ukuthi ubabugwaguba bekumele asiphiwe leso sicoco imisebenzi yakhe iyakufakaza konke khonokho kusukela ngesikhathi kuliwe impi from 1961 ejoyina impi kuze kube namuhla kube ngumuntu ovele kukhanya ukuthi impilo yakhe wayinikela ekulweleni ilizwe
kumele luphathwe njani udaba lokukhetha amaqhawe lolu ukuze umuntu wonke asuthiseke
akuthi ngiqale ngokusola amazaphu lamazipra akuzanu ayehluleke ukukhulumela indaba kababa ugwaguba ukuthi aphele sisicoco abantu abanjengabo oChinga Dube oKembo Mohadi oAngeline Masuku oSthembiso Nyoni oAbel Mazinyane banengi phakathi khonaphana labo oMaihlolevi Maihlome ngabantu abasebenza layo ugwaguba bayamazi bekumele phakathi kuzanu bancenye bacele kumbe balwe ukuthi phelo sosicoco kungasenani behlulekile batshengisele ukuthi bangamagwala bangabantu abangelazibindi layo obhedi mpofu uyamazi ugwaguba basebenzela kakhulu ngesikhathi sempi kungasenani mina ngokubona kwami uhulumende ubesefake iboard ekhangela ngamaqhawe esizwe bengicabanga ukuthi bekungaba kuhle ukuthi leyo board ibe yiyo ethoyo ukuthi umuntu nxa eliqhawe lesizwe bahluza indaba yakhe bamdikile kungabi into yezano nxa kungamaqhawe awukulwela impi enkululeko akuhluzwe yizipra lezandla icommand element zakhona lokho ezikhona yizwe ezikwazi ukuthi uzibani walo uzibani kalwanga.